Kunje izakhamizi zeWange zikhala omkhulu umkhosi zisithi sezihlalele evalweni ngesizathu sokuba imizi eminingi ayilazambuzi. Baqondisa isikhalazo sabo sesambuzi kuhulumende ngoba besithi egangeni akusahambeka kusela zihlahla zokucatsha ngemva kwazo. Njalo sebe sesabela lezifuyo zabo ngoba imuli eziningi kazilandlela zokulondoloza ukuhlanzeka nxa zingelazambuzi. Ekhuluma embuthanweni wezakhamizi zaseWange, umnumzana Victor Ndlovu ongusabhuku wakomvuthu uthi ngokwesilinganiso ebhukwini lakhe mihlanu imizi elezambuzi phakathi kwengamachumi amathathu lanhlanu 35.
Izambuzi kusiphatha buhlungu ngoba idoti igcwele ngemva kwezindlu. Iy'mpukane zibuya ledoti ekudleni zalezitayi zigiqa thubeleziya. So le mkhuhlane kayiphumi emakhaya. Silabe sivalekele ikhorela leyichuti kule khorela ingasibamba ngenxa yathi asilazambuzi.
Ongukhansela wekaChechete umnumzana Give Me Again Moyo laye ufakaza ngalolu hlupho esithi kunje ngokubhaha komkhuhlane wesihudo sekholera iningi lisengozini njalo lezakhamizi kanye lezifuyo kazinathi manzi ahlanzekileyo ngoba izifula eziningi ezincelezelane lemizi le zamukela izikhukhula zengcekeza le.
Esigabeni esikuzo kuyasilela izambuzi esingathi sanitation okungaba lomthelela omkhulu kakhulu wokumemetheka komkhuhlane ngoba kungaqhamuka umkhuhlane umkhuhlane efana labo cholera kumbe singathi umkhuhlane yesihudo.
Unkosikazi Elitha Dube laye oyakhele emangweni wematetsi laye ukhala ngohlupho olunye esithi lasegangeni akusahambeki ngokwenyanyeka.
Abanye bayagebha amagodi ngemva kwezindlu kodwa lokhu akuhlanzekanga ngoba inkukhu zibuya njalo ziphande. Impukane kuyesabeka ngitsho leziluhlaza emakhaya. Isicelo sethu yukuba aluba uhulumende uyaletha inhlelo zabanjengathi besakhele.
Uhlupho lokusilela kwezambuzi lwekelelelwa luphenyo lweZimbabwe Vulnerability Assessment Committee 2022 Rural Livelihood Assessment Report lona elwethula ukuba imizi engaba yisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% esabelweni seMathebeleland North kayilazambuzi. Bathi lokhu kubangelwa isimo sobumpofu bezakhamizi lezi ezibhekane labo. Bejisa lokhu bathi izakhamizi ezifika phose amachumi amane ekhulwini 36.3% esabelweni baphila le mikhuhlane engelaphekiyo njalo imizi eminingi ikhokhelwa ngabangasela mandla okusebenzela imuli abayizalukazi intandane kumbe omazakhela okuyikho okwenza intuthuko efana lokwakhiwa kwezambuzi ihlehliselwe emuva. Kodwa umnumzana Itairo Sikhe okhokhela inhlanganiso ebona ngezempila kahle kaZulu eye Community Working Group on Health uthi njengenhlanganiso abakubona ngomnyaka ka-2008 kulesihudo sekholera kuleli esabulala inkulungwane ezedlula ezi
We are now seeing an increased number, you know, of people that are now using the bush system.
Kudala uhulumende webambisana lezinye inhlangothi ukusiza labo ukuba bakhe izambuzi njalo kwezinye izigaba osabhuku babekwenza kube ngumthetho ukuba ungakafaki isakhiwo uqale ngesambuzi. Kodwa siloku khathazeka ngoba liyaqhubeka lisanda inani labantu abasebenzisa iganga njalo lokhu sikubona kakhulu eMathebeleland North kodwa kwandisa ukumemetheka kwemikhuhlane efana lezihudo.
Ephendula kulokhu, umqondisi kahulumende kusabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi bazama ukwethula inhlelo ezifana leze water, sanitation and hygiene ukwehlisa lokhu.
Uhulumende uya-encourage kakhulu ukuthi through kulama programs kuma rural district council ewash ukuthi kuyakhiwe ama toilet almost every village or every umuzi. Kuyakhiwe ama black toilet ukuthi abantu bengayeli egangeni ngoba izulu lingalisina kuyageleza futhi kungena ezifuleni amanzi akhona aphinde bewanathe.
Umoyo uthi imali zama-devolution funds avela esikhwameni sikahulumende amakhansili lawo kufuze angeze kizo bakhele abaswelayo izambuzi njalo uthi lokhu kuyintingeko ephuthumayo ngesimo sobhubhane lwekholera. Ngokutsho kohlangothi lwezempilakahle isihudo lesi sesibulele abedlula ikhulu kusukela ngenyanga kaNhlolanja njalo salalisa phansi abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000. Lomkhuhlane ubikwa usidla ubhedu ezabelweni zeMaswingo laseManicaland. Ngimele iStudio 7 ngiseWange nginguNokuthaba Dlamini.